Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 21 kuNhlolanja 2025 ngotaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa athi adinga intatheli izindaba yephephandaba elizimelele Newsday uBlessed Mhlanga odume kakhulu kulezi nsuku ngengxoxo zakhe lowalwa impi yenkululeko umnumzana Blessed Geza othi umnankakwa kumele asuke esihlalweni. Abatsha baveza imbono ethiyene ngokunanza usuku lweNational Youth Day. Namhla lusuku lweInternational Mother Language Day olukathekisa ulimi lukamama. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi adinga intatheli izindaba yephephandaba elizimelele Newsday uBlessed Mhlanga odume kakhulu kulezi nsuku ngengxoxo zakhe lowalwa impi yenkululeko umnumzana Blessed Geza laye odinga ngamapolisa emethesa amacala abalisa elokuthuka uMongameli Masemnangagwa elokuphehla odlakela kanye lelokutshontsha. Isikhulumeli samapolisa uCommissioner Paul Nyathi wethule umbiko namuhla esithi uMhlanga wephula isigaba 164 somthetho weCriminal Law Codification and Reform Act isahluko 9.23. Lanxa uNyathi engacacanga ukuthi uMhlanga wenzani kahle kahle isigaba somthetho lo sibanzi njalo sigoqela ukutshotshozela odlakela. UMhlanga yena wethule umbiko enkundleni yeX esithi ukhulumisana loNyathi namuhla emazisa ukuthi uza kuya emapholiseni ngomvulo ngoba okwamanje akezwa kuhle emzimbeni. Iphephandaba leNewsday lithi isiphathamandla senkampani yalo e-Alpha Media Holdings umnumzana Kenneth Mafukidze laye ubiziwe ngamapholisa. UMhlanga uqhube ingxoxo loGeza ezilokhe zisemlonyeni yabantu abaningi kunsukane ezedluleyo lapho uGeza aveze khona ukuthi yena labanye abalwa impi yenkululeko abangamalunga ebandla leZANU-PF abafuni kuzwa ngokuqheliswa kombuso kaMnangagwa esithi bafuna asuke khathesi esikhundleni ngoba ekhohlakele. Izo lamapholisa anqolonge unkosikazi kaGeza ambuzisisa ngokuthi umkakhe ungaphi. Sixoxe lomqondisi wenhlanganiso yabahleli beZimbabwe yeZimbabwe National Editors Forum umnumzana Njabulo Ncube yena othi ukudingwa kukaMhlanga ngamapholisa yikumhlukuluza ngezombusazwe yokusobala.
Thina njengentatha ezindaba sibona ngani bamethusela ukuthi engavezi lolu daba. Udaba lolu yilo solwenze abantu thakazelele umsebenzi yentatha ezindaba. Yilo udaba olusegudwini. Kungasuye uMhlanga uZulu weZimbabwe langaphandle bebengesoze bebelalo ulwazi lokuthi uma uvezi kulothuthuva. Thuthuva lolu siluzwe ngama-interviews uMhlanga awenze leyo vethi lelo obaba uGeza. Kuyasimangalisa ukuthi intatheli izindaba ezikhipha ulwazi olungaka senguye sekudingwa ngamapholisa. Thina sikubona ngazathi iwekhisela kungakhitshwa izinto uhulumeni angahambelani lazo.
Lina njengentatheli izindaba lingathi kuyalethusa yini? Kuyaliphambanisa lani emsebenzini wenu na?
Kuyasiphambanisa kakhulu, kuyasethusa njalo ngoba ukukhumbula ukuthi kubuya ngamalanga amalanga ambalwa intatheli izindaba zihlangane lo president uMnangagwa yenathisana iphiye amalanga amathathu amane adlulayo esibona intatheli izindaba isidingakala. Ukumile yena umongameli wathi yena kwi-constitutionalist ungakhangela i-constitution eZimbabwe ilayo indawo lapho egarantiya khona umsebenzi ontathele izindaba i-freedom of expression. Kuyasethusa ukuthi abantu kade behlezi benathisana ithiye sokuthe kwathini ukuthi namuhla sokukhanya sokudingwa intathe zindaba. Yikho ngithe ngaphambilini kutho ukuthi khona kule nto abangafuniyo ukuthi siyizwe ikakhulu ngemva kwalokhu okuveze ngobaba uGeza. Ungakhangela uzakuthola ukuthi khona kungabe ngesikhiwa bathi ukubotshwa lokudingwa kwaba uMhlanga ngoba di-politically motivated. So xa u-politically motivated kuyasethusa intatha ezindaba azisoze zifanise ukusebenza nzima. Noba kukhitshiwe iphosa kwakhitshwa le-aipa, ikhona imithetho abayisebenzisa nganqwele ukuthi besibani.
Umnumzana Njabulo Ncube ngomqondisi wenhlanganiso yabahleli beZimbabwe yeZimbabwe National Editors Forum obexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 SRN. Sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ukuze achasise ukuthi uBlessed Mhlanga wethe swacala bani kahle kahle. Namhla umhlaba wonke unanza usuku lwe-International Mother Language Day oluqathekisa ulimi lukamama. Umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations uthi usuku lolu lunanzwa ngesikhathi sezitshabalala ezinye iindimi kwamanye amazwe. Uthi ulimi lukamama luqatheke kwezemfundo ezamasiko ezentuthuko lokunye ngakho-ke kumele lulondoloze. Emhlabeni wonke jikelele kule ndimi ezedlula inkulungwane ezisithiyagalombili 8324 eZimbabwe kusetshenziswa ezedlula ichumi lasithupha. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs weStudio 7 uxoxe loThandeko Zinti Mkandla, ingcwethi kwezamasiko njalo oyengumphathi wesikolo seGwanda Secondary School.
Luqhakatheke kakhulu Dube labalaleli ngoba umntwana uvele esuka ekuzalweni esesiswini sikanina aphume akhule ukhuliswa ngunina. Phela ulimi kaluhambi lodwa, luhamba lamasiko, lembali, lemikhuba yabantu. Uze umuntu abe ngumuntu opheleleyo kumele azi imvelaphi yakhe okugoqela imbali, amasiko, ulimi namazilo lakho konke nje ukuthi azabe ngumuntu opheleleyo. Kuqakatheke kakhulu ukuthi ulimi lomntwana olungolukanina luqakathekiswe ngoba yikho okunye okubumba ubuntu bomuntu.
Kodwa kanyazani okunye sokuthabalala baba Mkandla, kwenziwa kwini?
Kwenziwa yikuthi umhlaba usuwabho ngupitipitikana nje kwahlangana abantu abalemikhubo etshiyeneyo lezizwe ezenza izinto ngendlela ezingahambelani labanikazi bendawo lapho ababe khona. Yiko kwenza ukuthi kuguquke khona lokhu lokusabalala emazweni njengoba lani liphethe yakhona ngapho. Abantwana sebethatha le mikhuba yakomakhelwane lezinye izizwe kube sekungathi kuyalahleka. Kanti-ke labanye abantu bafundile bacabanga ukuthi ukukhulumisa abantwana isiNgisi lanezinye izinto labothelevishini kwenza umntwana abe ngumntwana ongcono. Yikho okuzabangela ukuthi abantu bakhule bengelabuntu obuphakamisekayo obulohlonzi.
Ye kuvuselelwa njani ukuthi kungathabalali indima eziningi lezi?
Umlandu ukithi thina abazali nxa sizazi ukuthi singobani singakulungisa khona lokho. Nxa thina sizigqaja siziqhenya ngokuba yithi kwethu, asoze sivume ukuthi abantwana bayezithathela imikhuba yakomakhelwane bayelithe lapha egumeni. Njengalokho okunye sesikubona ukuthi kanti ozala omunye ngobani. Umzali uzala umntwana bumntwana ngiyosezala umzali. Indaba iyithi njengabazali laba okumele bagcine amasiko abantu njengezinduna labalisa labo sobhuku. Xa labo bengabakithi ngoba labo sobhuku abanye sebangabe emzini ngabasazihlubi ngezinto lezi. Lo hulumende okhona nxa enguhulumende kahloniphe inhlalo yabantu abathiyeneyo elizweni lakhe.
Lo ngumnumzana Thandeko Nsinti Mkandla, ingcwethi kwezamasiko esintu njalo owake waba ngumphathi wesikolo seGwanda Secondary School obexoxa loGibbs weStudio 7 eseGwanda. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abalwisana lohulumende weSudan abakubutho le-Rapid Support Force kubikwa ukuba sebebulele abantu abaningi esigabeni seWhite Nile, ikakhulu endaweni ezibalisa eye Al Jitaina lapho abehlulwe khona libutho lelizwe. Inhlanganiso yePreliminary Committee of Sudan Doctors Trade Union ithi kubulewa abantu abedlula amakhulu amane 433 kunsukana ezedluleyo. Umkhokheli wakele Israel uMnumzana Benjamin Netanyahu uthi uzatshisisa kabuhlungu iHamas uma ingabanikanga isidumbu sikaShiri Bibas owathunjwa ngo-2023 wabulawa labantwana bakhe. IHamas inike ele Israel isidumbu esingayisiso sikaShiri Bibas kuyena liviki. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika. Umongameli Donald Trump weMelika labanye bakhe abe-Argentina, Slovakia le-Italy bakhangelelwe ukukhuluma emhlanganweni osaqhubekayo e-Conservative Political Action Conference kusasa kulandela ukuvulwa kwawo izolo. Namhla bahlonitsha abakhangelelwe ukukhuluma bagoqela osanda kukhethwa kuba umholi womsakazo we-Voice of America unkosikazi Carrie Lake womhlangano lo osungulwe izolo ngumsekeli kamongameli weMelika uMnumzana J.D. Vance ukhangelelwe ukugqitshwa kusasa. Ukuhlazelwa ludaba sithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele uMnumzana Tim Moringai ingcwethe echubungulayo ezombusazo ohlala khonapha kweMelika.
I-meeting le e-CPAC iqakathekile ngoba yiyo eloba phansi ukuthi i-Republican Party iza kuyenzani in the next 2 to 4 years. Ngoba bayakwazi ukuthi vele kathesi sokuyisikhathi sokuthi bakhangele ukuthi umuntu ozaba ngumongameli in 4 years from the Republican Party, lama candidates lawo aba angathi afuna ukungena kuma races abe khona in the next 16 months ngobani, and ukufaka lona ithuba lokuthi ama agendas for i Republican Party ngawapi. Mina ngibona ngathi umongameli uDonald Trump uzakhuluma ngendaba zoku achieve what he's achieved in the first 3 weeks or ayekukhuluma during the election, sikhangela njenge immigration, ama tariff, loku ehlukuluza i-government or ukutshintsha the way that Washington DC has been operating for hundreds of years. Yena umongameli uTrump uthi wanikwa lona lelo cebo ngabantu because bamnika the majority vote and the lama states amaningi. So inkulumo yakhe kayethese I think kuyabe kukhulunywa ngendaba zokuthi what he's achieved and what they are trying to achieve. Ngibona i-birthright citizenship is another hot topic esivalelwe yi-appeals court, so ngokunye azakhuluma ngakho.
Njengoba uMnumzana J.D. Vance esevele waba umqalisiziba lapha, kuyini okunye singakubona kulandela kwabanye laba abazakhuluma?
UMnumzana J.D. Vance sabona ekhuluma esithi yena government kathesi ihamba kuhle and banikwa bona ilokhu besithi mandate yokuthi batshintshe uhambo lwe-politics lapha in America. And sibona ngathiwa kathesi songathiwa sole confusion in Europe and le ndaba ye-Ukraine le-Russia, so khonokho lakho ngathiwa kuyi-challenge. But hayi, i-CPAC is a way forward for i-Republican Party, so okwakathesi sithi sizake sibheka nje ukuthi baza kuhambisa njani njengoba all his cabinet nominees ngathiwa sebefakiwe in place.
Lo ngumnumzana Tim Moringai olandela ezombusazwe wexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 eseOhio khonapha eMelika. Sike sizwe imibono kahulumende weMelika. Esinye isizalwane seMelika ebesibotshelwe ize ngaphandle kwelizwe sesikhululiwe. Sekulezizalwane zeMelika ezilitshumi lanye esezikhululiwe kusukela ngesikhathi uMongameli Donald Trump engena esikhundleni ngoZibandlela. Isizalwane seMelika lesi esikhethe ukungaziwa besibotshwe labanye ababili eBelarus. Ukukhululwa kwabo kuza kulandela ukukhululwa kombalisi weMelika uMark Fogel owakhululwa mhla ka-12 kuyona linyanga eRussia. Ufokela wakhuluma lo ngesikhathi kukhululwa isizalwane seRussia ebesivalelwe eMelika sisethezwa umlando wenkohlakalo. Isiphathamandla laseMelika esibona ngokukhululwa kwabathunjiweyo uAdam Bola uthe omunye wabathathu abakhululiweyo laba yintathelizindaba yeRadio Free Europe, Radio Liberty uAndrei Kuznek obevalelwe okweminyaka edlula emithathu eBelarus. Ele Belarus elidlelana lele Russia lile mithetho encindezelayo ukwedlula eyamanye amazwe, njalo lile zibotshwa zezombusazwe ezedlula inkulungwane 1200. Uambasada Bola uthe ukukhululwa kwezibotshwa eBelarus kwenziwe kungela sivumelana sokutshintshana izibotshwa. Uthe abantu laba bakhulule ngenxa kaTrump uqakathekisa ukuphendusa ezalane zeMelika, njalo amanye amazwe ayakulalela lokho. Ngakho-ke ngibona sengathi okwenziwe ngumongameli weBelarus yikuzama ukuguqula obekusenziwa nguhulumende wakhe, ngoba esazi ukuthi umongameli weMelika ufuna ukubisela ezalane zelizwe lakhe ekhaya. U-ambasada Bola uthe amazwe ahlakaniphileyo awamelele ukuthi sicele ukukhululwa kwezizalane zethu okungenziwa ngamanye amazwe ukuthi abe lobudlelwano obuhle lomongameli weMelika ekukhulula izizalane zaleli lizwe. Ukubeke mgceke lokho, isikhulumeli se-White House uCaroline Leavitt uthe ukukhululwa kwabakade bevalelwe eBelarus kunqoba okukhulu esithi kwenzakale ngenxa yokuba umongameli Trump ulesipho sokuxoxisana labanye. Ephathiswa ngohulumende weLithuania, umsekeli kamphathintambo ohlangothi lwezokudlelana lamanye amazwe uChris Smith uhlanganele izibotshwa lezi eBelarus wasesiyalazo eLithuania. Uthe ukukhululwa kwazo kuyimpumelelo enkulu elethwe izinqumo zikamongameli Trump. Kumbiko wakhe umphathintambo ohlangothi lokudlelana lamanye amazwe umnumzana Marco Rubio ubonge eLithuania ngokuphathisa, njalo wagcizelela esithi siqhubeka sizinikele ekukhululweni kwezinye izizalwane zeMelika eseBelarus lakwamanye amazwe. Sikhuthaza ukuthi kukhululwe izibotshwa zezombusazwe ezifika phose i-1300 ezisentolongweni eBelarus. Yimibono kahulumende weMelika. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Kulokufuthelana phakathi kwabatsha abasekela ibandla lezomthetho labaphikisayo ngokunanzwa kosuku lweNational.
Studio 7 linjani basaza abahle? Hayi, okhulumayo uNdebele from Kakhazi Protest for Change. Bakithi siyakhala thina nje, especially ngapha thina eMathebeleland siyeza zonke nje into ezikhulunywayo la. Thina abantu beMathebeleland vele futhi nama singazange sanquma ilizwe lethu laphana, ngeke sikuthole vele ukuphumula, ngeke sikuthole ukuphumula ngoba into engiyibona isenzeka laphana kithi eMathebeleland siyacindezelwa laphana. Singakhuluma sithini thina sonke nje eMathebeleland, sikhulume yonke into kumbe kube yini esingakutsho. Okusele ma singazange sathatha eMathebeleland lapha thina siyimthokazi, ayikho vele into engasisiza laphana thina. Yonke izinto ezikhulunywayo ezezanu strategy konke lokhana okwenzayo bazibenefita bona bodwa konke ngale labantu abenu.
Yes, sanibonani kuStudio 7 okhulumayo nguJay Moyo. Ngajabula le audio mayingafundwa. Kanti mina bengicela ukuthi ngikembe mbuze oba ngabe bekhona abakwaziyo. Kanti iSadiki eyake yakwenza kwalunga kukuphi? Ngoba kwabuya ngokhetho olweZimbabwe kwehlula. Manje nansi impi yale ihambila kulalutho lokhe kubulawana. Kanti yona iSadiki kukuphi? Lapho yake yahamba yayenza izinto zayenzeka. Besicela like lisibuzele kwabaphezulu ngabo.
Njani Studio 7? Njani Studio 7? Thanda kudlulisa lokhu Studio 7. Kunesikolo laphayana iselo wakho lokuthiwa iSigombingo School esincitsha abantwana ama-results ka-grade 7.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Zimbabwe. Kulabacha abathakazelela usuku lwe Robert Gabriel Mugabe National Youth Day abathi luthuthukisa umuntu babo kanye lenhlelo zokuziphilisa kube labanye njalo abalichothoza besithi kaluncedi lutho ngoba akulanto ebambekayo ephuma emkhosini okunanza usuku lolu olwalusaziwa ngokuthi yi-21st February Movement. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcwele.
Kulokufuthelana phakathi kwabasha abasekela ibandla leZANU PF labaphikisayo ngokunanzwa kosuku lweNational Youth Day olunanzwa minyaka yonke ngoNhlolanja. Lonyaka umkhosi lo uqhutshelwe eZimbabwe International Trade Fair Showgrounds koBulawayo phansi kwesihloko esithi Empower Youth Secure the Future. Obekhokhela umkhosi lo uFreedom Murechu okuhlangothi lwabatsha kubandla elibusayo uthi luqakatheke kakhulu usuku lolu. Kodwa abaphikisayo bathi usuku lolu luqakathekiswa libandla leZANU PF. Unkosazana Nicole Ngwenya okubandla leZaphu ngomunye wabangahambanga emkhosini lokobulawayo njalo ongahambelani losuku lolu.
Kuningi okwenza singalazi usuku lwakhona ngoba njengamayithi kuJesu khathesi ungachiya okwenzayo umsebenzi okuncane khokho okwenzayo lapho oyabe usebenza khona uzazuzani khona ngale lapho oyabe ususiya khona ezitha i-TF etshole uhlezi umelele izilogana ama-speech ukuthi uzodla i-2-piece ye-chickenini eyaphela ususiya ethoilethi lingase litshonile.
Behlukene imibono njalo abatsha ngokufiswa ngamanye amalunga eZANU PF afuna ukuba kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 okugqitshwa khona umbuso wakhe. UMurechi uthi baya kusekela lokhu loba uMnangagwa esithi uzasuka embusweni
ngo-2028. Kujari abula lizeni ngabu sangondani. Abantu abadala phambili sinontanga sikani silandele ukuvela kaumphako. Kujari abadala basebenzisa experience. That singafunda xa bengase kuza bazokhokela abantu abantanga abalandela.
Abaphikisayo bathi kulihlazo okuzanywa ngamanye amalunga ebandla leZANU PF afuna ukuba uMnangagwa aqhubeke esembusweni kuze kuyefika umnyaka ka-2030. UBenon Ncube olwela ilungelo loluntu uthi akumelanga uMnangagwa ahlale esembusweni kungafika umnyaka ka-2028.
President ufuna ukubusa kuze kufike u-2030. Into engiyibona engavumi kakhulu phezu kokukhuluma labanye abatsha, sibona kuvuma ukuthi umuntu abuse adlulise okusemthethweni. Singatsho nje ngenxa ukuthi sithi asisobantu beZANU PF.
Kulabanye abahambe emkhosini wanamuhla akade befisa ukusondela duzane loMnangagwa, omunye wabo nguSihle Khumalo osakhulayo ofunda eMzilikazi. Esethula umbiko wakhe emkhosini lo, uMnangagwa ukhuthaze abatsha ukuba bengathathi izidakamizwa. Usuku lwabatsha lwathi lusungula lwalungolokunanza ilanga lokuzala lowake wakhokhela eleZimbabwe umuyi uRobert Mugabe owagenqulwa libutho ngomnyaka ka-2017. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
It was a Friday, my darling. Was a Friday,
kuliviki kuhlelo Was a Friday silomculi womdumo wabasakhulayo wepiano uFortune Muzamba odume ngegama lakhe lokucula elithi FT ocula ekobulawayo. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisaspan.
FT ungene ngomculo wakulezi nsuku wamapiano othandwa ngontanga.
Igama lokuzalwa nguFortune Mzamba, ngikhulele eDingani, indawo engathi ngenza yonke into nje. La ngaqala ukucula ngu-grade 3, ngicula ikwaya. Isekondari yami ngafunda eDamba Secondary School. Uqala kwami ukucula ngokupheleleyo ngaqala ngonyaka ophelileyo.
Dali wami wena ungadlali ngothando. lingothando yini uthando lweqiniso yekuhamba uthala abantu ngothando lwethu abasaze bakusize ngalutho abangane ba
yomculo osacabulayo FT uledlalade lilodwa aliphekileyo uthi yonke into uyazenzela
ngiyazibhalela ngiphinde ngiziculele kuleli dlalade linezingoma ezingu 9
FT usebenzela abanye ekupheleni umculo wakhe ubonga abangani bakhe abamenza wathanda ukucula
ababizwa nguTalent Ndlovu, Elisha Ndlovu, Khuzani Nyoni noSibonelo Mkhwanazi. Abantu engisebenza nabo emculweni uSiyabonga Dongwane noRulan Peace.
FT uyatholakala emakhasini ozliba ze-Facebook, YouTube, Instagram namanye. Abafuna umculo wakho bakudinge ngaliphi igama FT?
Uthi FT vocalist, uFT ngu-F no-T no-double E. Phinde njalo ngithi 07 38 33 53 50. Ngiyabonga.
UFT nguye umculi wamapiano koBulawayo. Besilaye kuhlelo Woza Woza Friday. Libe lempela sonto enhle. Igama lami ngu Jesus Bantu.
Sibonge uEzra Jesus Banda obexoxa lomculi uFT kumculo wakhe laphana kuLive Talk lingakhohlwa uhlelo liyalandela. Namhla sixoxa ngosuku lweNational Youth Day. Singekehlukani-ke sikhangeleke ebezixoxela namhlanje. Amapholisa athi adinga intatheli zindaba yephephandaba leNewsday uBlessed Mhlanga, yena obedume ngokukhuluma lomnumzana Blessed Geza. Okwanamhlanje siligqiba lapha, lisale livalesayo mdaba kancoko.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.